bacabanga ukuthi ukusungula ibhizinisi kumele ukalube le mali. Kalube le IDFS ukuthi uvele ufuna ukwenzani. Lapho sokutholile ofuna ukwenza, ngoba ukuzube le bhizinisi encane, kumele ube le idea yokuthi ufuna ukwenzani, ufuna ukukwenzela ngaphi, ufuna ukukwenza ngani, ufuna ukukuthengisa ngaphi khonokho ufuna ukukwenza. Ufuna ukuza kuba yimalini. Ungafaka konke lokho ndawonye, usuzodinga imali, iproject yakho iyaphumelela. Imali-ke zikhona emabhanga, imali zikhona futhi lakuma-finance institutions. Ukuhluphayo-ke ukuthi abantu bangaboleka imali kababhadali. Sicela ukuthi umuntu angaze aboleka imali abhadale ukwenza ukuthi abanye labo bathole. Kodwa izimali ezokubolekisa zikhona sibili.
Ye, khonoku-ke okuthiwa yi-collateral-ke bayakuthola ngapha abantu.
Ye, kathesi amabhanki amaningi sebesithi bona lapha liyi-group of 3 or 5 liyagarantiyana lina. But abantu-ke abaningi bacabanga ukuthi kumele imali iphonge ukuphiwa kungelasibambiso. Akulanto enjalo ngoba imali leyo phela ngeyesizwe, is public money. Abantu bangakhohlwa ukuthi phakathi kwethu bakhona abanye abangamatsotsi. Phakathi kwethu kukhona abanye abalungileyo abathatha imali babisele. Kodwa labana-ke abathatha imali bengabiseli. Besibephonge ukuyidla yini, lo anobiselayo abeseluza yini. Kumele ukuthi sibhalanse khonapho. Lapho le nkomo, bambisa ngenkomo zakho ukuze ubone ukuthi umqoqo, ngembuzi zakho, ngetafula, ngefriji, kumbe lapha lingabangane ligarantiyana.
Nxa sokubuya lokhu kuthiwa ngama-project proposal ukuthi ubhale kubeke sobala ukuthi ufisa ukwenzani, kambe ngobani abakwenzayo khonapho uhulumende, liyakwenza lina yini?
Abantu asibalobeli ama-project proposal, kumele bazibhalele bona. Nansi enye into uzokuthiwa kufuneka ama-project proposal, kufuneka i-curatorali. Lapho ufuna i-grant, hamba kuma-NGOs, baza kunika ama-grant. Lapho ufuna imali yebhizinisi, buya kuma-banks. Ama-banks balomthetho wabo ukuthi kusetshenzwa so. Abantu bangahlanganisa izinto. Take business like business. Ngoba singabe silokhu abantu sibaqambela amanga ukuthi thatha imali ungazange ube le business plan. I-business plan iyakuncedisa, iyamtshengisa umuntu ofuna ukukunika imali ukuthi you have thought through what you want to do. Ungayibhala noma ngesiNdebele ukuthi right, ngifuna engikukhangeleleyo yikuthi ngifuye inkomo. Inkomo leziyana zengifuna ukuqala ngezinhlanu ezifika zezingu-4 le nkunzi ngisenze isibaya sengilaso. Konke lokhu kutshengisela ukuthi uhlelekile ngebhizinesi ofuna ukuyenza. Lapho ufuna uhambe-ke kuma-banks kumbe ku-ministry bakunika i-outline ezakwenza ukuthi ucabange kuhle ngezinto zonke ofuna ukuzenza. I-business plan, nothing's wrong with that. It's an important document eyiyona ezakwenza usebenze kuhle izinto ofuna ukuzisebenza. Abantu bengasoli sibili ukuthi indaba zithiwa collateral. It's important. Indaba kuthiwa sibhale i-business plan. It is important. You can't go into Washington or London ufike uma-streetini ukuthi ufuna imali. Faka ukuthi where is your business plan? Kodwa uhamba ngale business plan, you have somewhere to talk from. We want ama-SMEs to end up there. So akumelanga sibatrain ukwenza ama-shortcut engabafikisi phezulu lapho kufika khona abantu.
Nguni-ke leli thuba njengomphathintambo wezabesifazane ukuthi ukhulume labomama cha khonapho sizwe mama.
Mina ngifuna ukuthi kubomama bakwazi ukuthi siqakatheke kakhulu. Njalo omama balama-ideas amaningi kakhulu. Ngabakwazi ukuthi khathesi balo minister ozimisele ukulalela, uminista ozimisele ukubasebenzela, uminista ozimisele ukuthi abakhokhele, labo bamkhokhele ukwenzela ukuthi sakhe isizwe sethu ndawonye. Laba sebebuyile kimi bathi ngeza ama-policy for economic empowerment. Ngifuna ukubathembisa ukuthi very soon ngiyabe sengibiza throughout the nation ukuthi this is what the women want. Asikwenzeni ngalindlela, labo futhi besitho ukuthi ngenzekani ngalindlela. So abalamanye ama-ideas kabawalethe ukwenzela ukuthi ngihlambe ngokufunwa ngabantu, ngingaze ngazicabangela konke in case ngihlamhlaphe abantu ngibashiye ngemuva.
wakuthola njani wakubatshele sisu
iofisi yami ibu government complex enhlahlandlela enhlahlandlela yeyikhona kobulawayo and ekaguli ikhona eHarare njalo kuma provinces wonke i ministry ye women affairs and SMEs kulama officers khona ngale kuma provincial headquarters and through ama ministers amacha awe lokuze ama provincial ministers of state bangakhona ngale bazabalayela ukuthi ministry yami bayithola njani
alikhethi ukuthi lo MDC lo ngezano lo 11
sikhethi muntu bona abantu yibo abazihlukuluzayo kuyangihlupha sibili kakhulu konokho ukuthi thina sisebenza lo muntu wonke kodwa ungabona umuntu egoqa izandla athi lokhana ngokwezandla engakwazi ukuthi ngokwenza njalo a lot of people have lost opportunities sithi sesikhethe umhlaba sengikhona sebewufuna kodwa-ke sathi sithathe umhlaba kwathiwa ngokwezami yekelani abantu basithi bathi sethatha amaloni kuthiwa yekelani ngokwezami abantu bathi sebenothile sokuthiwa yikhangelani siyatshiywa mina ngifuna wonke umuntu ozimisele ukuphumelela ezimbabwe wozathatha asikhethi ukuthi yiphi iphathi asikhethi ukuthi yiphi umhlobo asikhethi ukuthi uhlale edorobheni ukuba uhlale emakhaya esikufunayo yinhliziyo yakho enhle ezimisele ukusebenza lokuphumelela ukuthi uvela ngaphi lokuthi ungubani asilandaba lapho esikufunayo ngumuntu omkoto ofuna ukusebenzela izimbabwe nemuli yakhe.